phela siyakwazi ukuthi COVID lo mthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga e-MDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala awe-COVID. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo eyokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu yinto esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuze njengabantu bakomdudu ziyathunda.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19 namba siyababona uJohana Mamombe sebelenyanga ezimbili.
Thina besikhangele ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnangagwa kufana lokukhuluma wedwa kumbe ukukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo. Ufanele ukukhuluma lelitshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi ilitshe lingakuphendula. Hhayi, akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnangagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba into ethwa lusizi ambone ukuthi yinto alayo, into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso enjengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelileyo, abantu bethunjwe ezindlini, abantu be-MDC behlukuluswa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange befike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le-report eya kuphalamenti ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu olokhulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu. Kodwa asikuboni khonokho, asiboni imisebenzi yabo phutsha. Sibona ukuthi vele kulo mkhosi kuleli kontuthu ziyathunqa. Asiboni ukuthi inhlanganiso lezi ezakhethwa emthethweni ukuthi izimela uZulu.
Lona ibandla lenu lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo, likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amacinga amacebo akhona okuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezek ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezek othwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation. Lathi sahle saqalisa ukusebenza kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa i-COVID-19 ama-lockdown anala kusuke kwaba nzima ukuthi sirejiste abantu.